indlela yokudingela foreign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi foreign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank loba sithi ku-formal banking system ngoba iyabe ingekho so izobilinda ngesikhathi eside ukuthi ithole njalo lokhu senza ingenelisi ukuqhuba umsebenzi wayo okulungisa amanamnede lotshwala ngesikhathi kufunakala kodwa inyathelo eyenzileyo lokuthengisa enamnede lotshwala ngemali yangaphandle kuzobangela into ezimbili kuzoyinceda ukuba nayithole foreign currency ukusiya phambili ukuthi isebenze iqhube isiya phambili kodwa kuzovula ithuba ungakhangela ukuthi wona amabhoda ethu avulekile alezikhala eziningi ungakhangela ikhefu lelekisimusi idelta ebingelalo inamnede loba utshwala obonelileyo kodwa abantu babunathile utshwala babunatha lawo amakhokho evela phandle ngaphetsheya kungaba egoli loba ebotswana ethengiswa khonapha ngeprayisi ethe gxagxa ngalelo bond abalibalekelayo so kuzoyenza ukubana abantu bazabuyela ukuyathenga into ezivela egoli loba ebotswana ezithengiswa zidula ngaleyo bond ngoba bethi bethenge besenze i-US dollar kumbe urandi uthenga inamnede angiboni kuyinto umuntu angayiqhuba yenze phambili ngokuya phambili kulakho ingozi yokuthi yona ngwayi delta izaqhubeka ithengisa kodwa isithengisa inamnede lotshwala obuncinyane nxa ukhangelelwe lakathe sebuthengisayo njalo lokhu kuzenza kubana imisebenzi ngabe ilahleke kulabo abasebenzayo edelta ngoba nesincumo esithethwe idelta sokubani sokufuze lakathe ibhadale loba yiye itax kugovernment nge-foreign currency ibhadale azozisebenzi nge-foreign currency so kubana ukubhalanse konke lokhu kuzahlupha
amanye amankampani shoko singabona yini elandela umzekeliso wedelta lawo esethengisa akulungisayo ngedola lemelika kuphela
amanye amankampani azalandela owenziwa idelta njengoba unazela ukuthi delta la ilandela into yenziwe isimbisa abayiba bachikenini ngoba kathesi kwindlela yamakampani ukubanazama ukuthi asalifuni ibhondi njalo ezama ukurestoka ukuthi amaintaine ivalu le-production ikakhulu nxa bele elementi ekwenzeni loba entweni abaziphekayo loba abazikhiphayo kube kwakufunakala i-foreign currency akhona amanye amakampani azabalandela nxa sikhale kusiya phambili ngoba i-foreign currency allocation evela ku-reserve bank ayikho efficient njalo incinyane kule demand eyabe ikhona sizakubona njengoba singena iminyaka esiqasi umnyaka omutsha amakampani amaningi kulandela lokho kwenziwe i-delta ukubana bacharge izinto zabo nge-foreign currency kungananzelela vele sokule la mafamasi labodokotela sokule ndawo eziningi esezichajwa ngaleyo foreign currency
singathi sokuyikufa kwebhondi yini lokho
ibhondi ngokuya sibili selithwele nzima lapha ngendleleni kodwa uthi singathi ikufa kwalo yikukhanya kwalo ukubana alisaluncedo abalifakela lona ukuthi libe yilo kuze kuba nzima ukuthi lufe ibhondi kanjalo loba kube sivuke sidolarize kanjalo ngokungakhangelisisa okwenza singadolarize loba wonke umuntu efika sidolarize kubana le mari kumaratgs ama-figures esilawa le mali engama-US dollar ekhona zichiyene kule gap enkulu kakhulu ezahlupha ukuyivala ngoba imali enye le igephu le yenziwe yimali yobungezwa lokugila mkhuba phakathi kwethu abantu la urhulumente ulesandla kulokhu so igephu le yimali esitayikwa unproductive so tiyavalwa njani yenzwani yiwo umsindo omkhulu owenza ukuthi ibhondi lingahambi njalo lingafi.